Into zendaba yoku esithi ngama drugs le alcohol abuse kuyandixaxa kuyinto encane ukuthi umuntu uqasa esakwenzisa labangani ifithi hayi nqe njoba mbono uzibane senza so inqe lami zakhanya ngikhulu nginganatha mbijana ukuthi ngichaze abangani bami la esithi ngesithiwa yi peer pressure but uthupho luba khona ukuthi umuntu engavele ukuqalisa okunye kwangikhona kusuke ukukontrola umuntu uthi nxa engasakutholanga sibona ngani hayi ingqondo yomimpilo yakhe ayihambi kuhle sesilokhu esithi ngesithiwa yi-addiction kumbe i-dependence and yikho lapho oqasa khona i-problem ngoba umzimba wakho ungaba dependent entweni into lena yiyesi ukukhontrola umzimba wakho sometimes izikhontrole le ngqondo uthole umuntu engasakukwanisa ukurizina ngoba akakatholi into zakhe afuna ukuzithola.
Ye selikhulume kakhulu ngakho Dr. Masipho ukuthi abantu bakuyekele konke lokhu kodwa kukhanya kuyamemetheka eZimbabwe kwenziwa kwini
na uhlupho isikhathini eziningi umemetheka especially eZimbabwe singakhanda isimo esilaso we cannot take away lokhu esithi ngesithiwa yi-socio economic conditions kumbe ukuphila kwabantu singakhanda abafana abaningi abancane manje abalamsebenzi batshona ilanga lonke behlezi emakoneni behlezi emabrijini beyengana njengabangani and kwezinye isikhathi becina benza into ezingasizi ezingekho emthethweni so kuyenzeka into ezinjalo babe be-encouragane besithi 100 awathi into ziwomile kodwa lokhu kuyidola lokhu kuyi-50 cents singaze sikhangele phandle lapha okugcwele khona lapha kuthengiswa khona kuchiphila kuduri ngaunyokona ngama-dollar for 2 yet utshwala buproper babe bucosta mbobo-$30 mbobo-$40 and ukukhane njalo futhi kuyi-dollar for 2 lapho kuyenzwe khona akula mthetho akula control so isikhathi siyakathi utshwala wonke obuthengiswayo phandle kule control ukuthi fuze kube yi-43% nga kuyihoti kumbe kulokho kuthiwa ngama-whisky kumbe ovoti nga kuyibhia fuze kube yi-4 to 5% but lokhana okuningi okuthengiswa emgwaqweni sometimes siyaze suspect ukuthi ngxe kunye ngama-80% emthethweni uzathola ukuthi utshwala wonke buyahlolwa ukuthi khona bungakanani i-percentage budakwa kungakanani njalo futhi bu-accepted kumbena hhayi but singakhala lokhu okugcwele emgwaqweni okuningi wangkhona even ngendlela okudala ngawo abantu usale uzibuza ukuthi lokho kusayi-5% lokho kusayi-40% esiyaziyo ngoba kula muntu okuregulethayo
singathi khonokhu-ke abakuthathayo kuthiwa kuyini okuningi wangkhona
kuba ngamabizo amaningi and kulezi nsuku bayatshintshatshintsha ngoba babe behlakaniphele khonokho ukuthi ibizo lingatrend kuba lula ukutrace ukuthi kuvela kuba kubobani but kulamabizo amaningi kodwa abaningi bajwa kumuntu ngama-dollar for 2 dollar for 2 kulabo njengu kunalokhu ongama-cough mixture especially lokhu okuhhayi kulokhu okuthiwa yikhasi umuntu okuthiwa yi-codeine phosphate now lokhuyana kuyabe ungama-cough mixture uhlupho lusuke lube khona lokuthi abantu basuke beku-abuse begcina umuntu enathi isigubhu sonke yethi yena nxa kuyi-cough mixture kuyabe kuthiwa umuntu banathi i-teaspoon manje nxa usuyanathi isigubhu sonke kona kuthiwa enathi i-teaspoon for isikhwehlela kuhle ufike emzimbeni kube le opposite effect sokudaka akusayinto enjani akusayinto elaphayo so kuhlangene abanye babe behlanganisa khonokho lotshwala bonalobo bemgwaqweni babe nye behlanganisa khonokho behlanganisa lama-drugs behlanganisa labombanje behlanganisa labo lalokhu ababekuthande especially bafana abancane kubhenywayo kubhenywa ngama-globe babe behlanganisa konke khonokho crystal meth and uthole umuntu angikhona vele lokuzigcina bengasakwazi ukuzigcina esengumuntu okhona ekuthona nje abathi kuthiwa ngamaphara nxa besegoli yamabizo abaziphawona.